ama-local peace committees ethu ngenxa yokuthi kube lobudlwangudlwangu njalo lokuba sesikhangelela ukhetho luka-2023 sebeqalisile ukusebenza beqinisa ukugcina ukuthula ezigabeni zabo ezehlukeneyo. Lokhu bakwenza ngokuthi okokuqala siyafaka njalo sabafundisa ukuba bengenza lokhu esidinge esilungu i-early warning ukuthi nxa kule ndawo okuyabe kukhanya ngani kungalumetheka kube lo msindo kumbe kube lokulwisana okungenzakala bakunanzelele kusesemasinya njalo bangenele kukhulunyiswane. Okwesibili luhlelo lokusebenza lama-political parties wonke sibafundisa ukuba kambe nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo bangakhankasa njani behloniphana bengalwi. Njalo sibancedisa ukuthi wona ama-political parties ekwanisa ukuba le nhlelo abangazenza bebonke njengalokho esakwenza nge-National Day of peace okokuthi kube lesivumelwane sokuba bazakhankasa bengalwi njalo bengasebenzisi udlakela. Lokhu sifuna ukuthi kumemetheke kungene ezigabeni zonke zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuba iZEC vele yona ilakho ukuba isebenzele ama-political parties esigaba salo okuthiwa khona i-political parties liaising committees. Sisebenzisa khonokho siyakwanisa ukuthi singene sikhulumisane lawo ama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula kungabe lokulwisana kungabe lomuntu ozalahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi sokuze isikhathi sokukhetha.
Liyaletha yini omahluko balilalela yini abantu ukuthi singabona izenzo ziguquka ubudlwangudlwangu buncipha kusiyafika ukhetho?
Thina siyakholwa ukuba ama-political parties ethu amalunga awo ngabomakhelwane ngabantu abahlalisana abakhonza bonke. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi khonokho ukuthi ngabomakhelwane kube into esiqakathekisayo kakhulu ngoba ukukhetha kuyabuya njalo kwedlule. Kodwa-ke umakhelwane kasoza suke lapho ahlala khona. Liyabe lokhu licelana isawudo licelana izinto eziningi. Yesesile nhlelo ezenza ukuthi bona abama-political parties nxa bevumelana bekwanise ukuthi bekhankasele ukuthula silabo sibebhode njengalokhu abakwenza emakhokhoba betshela izakhamizi labo bonke abantu ukuthi hhayi loba bezinhlanganiso ehlukeneyo lalo ayenza uhlelo lwakhe kungalakula kungala kuchayana. Siyananzelela ukuthi lokhu-ke ukuthi nxa kusiba lokhetho eZimbabwe kube lodlakela bese kusiba lusiko olukhona kusukela kudala. Ngakho kuyothatha isikhathi ukuthi lusuke. Thina sisebenza indawo yonke eZimbabwe. Kungabe kumbe lapha eMathebeleland, eMaswingo, iMidlands kusiya ngale eMashonaland siyabe sikhona sisebenza ngabafundisi abancedisayo. Kuyathatha isikhathi eside kwenzela ukuthi lokhu kulunge. Njalo-ke lolu hlelo alwenziwa yithi sodwa njengamabandla njenge-Christian Alliance kodwa amabandla ayehlukeneyo enkolo ayayenza. Siyakwazi ukuba kula mabandla ayehlukeneyo aleli hlelo ezehlukeneyo njalo thina besihlanganele la mabandla ngaphansi kwalolu phawu esithi thina i-Churches Convergence on Peace, on Conflict and Peace, lapho esihlanganelana khona labeKatolika, labe Ecumenical Church Leaders Forum, le Zimbabwe Divine Destiny, sikhankasa siphansi endaweni ezehlukeneyo. Nxa konke lokhu sesikuhlanganisa kuyanceda ukuthi kulethe ukuthula, kulethe indlela ukuguquka indlela abantu abenza ngayo izinto. Siyazi ukuthi kulobufakazi obuthize njalo obuningi lapha de kumele khona kube le msindo kungabi khona umsindo. Lalapho-ke sesizwe khona kuliwa ematobo einsiza le ndawo ezinye esiyabe sisizwa khona ukuthi hayi kube lodlakela. Siyahamba siye khona ngale kube lokuthula kube lokuzwisisana ngoba liZimbabwe ngeyethu sonke loba sibona izinto ngendlela ezehlukeneyo.